Ngimpumelelo ngiya amaqembu lawo mavile lomhlomelo wodwa iqembu ngalinye njalo intathelo izindaba ezemidlalo unesha umgogo era uthi impumelelo enhle kakhulu kuqembu leZimbabwe.
Lokhu kunika ithemba kuZimbabwe nxa sikhangele indlela abadlale ngayo, sikhangele mhlawumbe lamathuba abawatholileyo kanye lamathuba athelwe ngu-Admiral Muswele athelwe ngu-Terence Tukwamanje ukuthi bebeyenelisa ukuthi behlose. So lokhu kunika ithemba kuZimbabwe ukuthi hayi noma babengasekho kwezemidlalo lezi ezendebe yomhlaba wonke, kodwa hayi kubanika ithemba ukuthi ithemba lisesekhona njalo besele labo abadlali abangayenza iZimbabwe iphakame kwezemidlalo wenguku.
Ocubungula ezemidlalo uDumi Praise Dlakamalaye uthayele ihlombe iqembu leZimbabwe ngendlela elidlale ngayo ngemva kwesikhathi eside lingancintisi.
Ya, iqembu lama-Warriors lidlale kuhle nxa sikhayela ukuthi ngabadlali abahlangana kwakuqala. Sikhangele indaba zama-combination ukuthi kunzima ukuthi ucoach alolonge abafana ukuthi babambisane ku-style of play abeyifuna ngesikhathi esincane lesi-builder abathole ngaso. So ukuthi bathole i-clean sheet yinto enhle, njalo bathole lo mklomelo wodwa khonalokho yinto enhle. Loba nje okungazisa ukudlinga ukuthi ama-chance esiwatholileyo ngabe besiwasebenzisile besawunqoba umdlalo.
IZimbabwe leRwanda zikusibaya sika-group C ndawonye le-Benin, Lesotho, Nigeria kanye le-South Africa. Kusenjalo iqembu le-Equatorial Guinea linqobele Namibia nge-1 kanye emdlalweni wesibaya sika-Group H womunye umdlalo odlalwe namhla. Iqembu elizaphutha imidlalo ehlezi phezu kwengalane kuzibaya eziyisithupha yilo elizahle lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqoqwa ngamazwe abalisa ile-Canada, Mexico kanye le-United States ngomnyaka ka-2026. Kweminye imidlalo yesibaya sika-Group C elandelayo, iqembu le-Nigeria lizemukela ele-Lesotho kusasa ngolwesine, kuthi ngomgqibelo iqembu le-South Africa lizadlala lele-Benin. Iqembu le-Zimbabwe lizadlala Nigeria ngesonto emdlalweni walo wesibili, njalo lo mdlalo lawo ozaqhutshelwa kweleRwanda njengoba ilizwe leZimbabwe lingela inkundla elungele yokudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngimuJoseph Njanjini.